Maviki wonke sokunjalo ukuza imbiko yokubanjwa inkunzi kwabantu ngabashomileyo ngempopho bethathelwa imali lempahla ebiza imali eningi ngamasela agqekezayo. Ngolesibili intambama amasela ahlome ngezikhali ezijiyeneyo angenela inkampani e-Adams Milling Company atshaya kabuhlungu umantshingelane bathatha imali badla phansi. UMrs. Adams ngumnikazi wale nkampani.
Sifonele ngamapholisa abo-3 ekumadabu kakusa kuyukuthi umnext door besebonile ukuthi uGadwitt ubotshelwe wagijima wabiza amapholisa eWestcom. Babuya bathola uGadi ebotshelwe isisefa basebethethe isisefa semali bathatha lenyama efrijini bathatha le TV. Isisefa lesana sikhulu siweya more than I think a ton but kuthiwa sifakwe ku-under feet. Esisefeni lapha bekule 19,000 something US dollars.
Umnumzana Xolani Dube wevinkile elithengisa ukudla okuphekweyo eleflies pizzeria uthi okwenzakalayo kazange akubone kobulawayo yena ke sihlalela evalweni.
Osomabhizinisi bonke bathwele nzima kunje njena yabo ungasakwazi lakho ilanga yiliphi abakucabangela lona njalo kathesi siphakathi kwemkhuhlano nalo i-COVID-19 akula business ehamba kuhle uyabusebenza gadalala uzama ukuthi kuhambe omunye umuntu nje afika ahluthule konke sokusebenzela impilo yakho yonke ende into yakhona ngani iyaqhubeka kodwa kathesi izinto zime manzonzo.
Kunyanga ezintathu edlulileyo izigebenga ezihlomileyo zabamba inkunzi zathathela imali eningi inkampani yokuthumeza imali eyamkuru ukwenza naphesha zipofu usebenzela enye inkampani yokuthumeza lokutshintsha imali.
Into le yama-armed robbers sisesabisa kakhulu ngoba mina nginje ngisebenzela imali remittance so we feel ukuthi asisekho safe anytime sesisesaba ukuthi njengoba gunmen lawa bengena anytime bengasibamba lathi so sicela ukuthi amapholisa sibili angene ku-full force sibili asidingele lawa ama-armed robber sibili babanje bafake ijeli lathi sibe safe emphakathini.
Abanye osomabhizinisi sebelala okomvundla ngokwesaba ukubanjwa inkunzi. Mnumzana Blessing Vyton unenkampani yokuthengisa amafriji uthi usevalweni laye ngokwesaba izigelekeqe esezigcwele kobulawayo.
Sokusesabisa lokuhamba yazi lokuthi vele imali uyigcine ngoba mina ngicabangela ukuthi abantu laba bengaba bevela kubo-South Africa ngoba into le sibe singelayo. Abantu laba silabo ezindlini sihlala labo siphila labo khona lapha sihamba abanye bakhona sidla labo izimali zakhona zona lezi ngoba uyasola ukuthi umuntu ule mali ule moto ezinhle ukuthi imali uzithatha ngaphi.
Isikhulumeli samapholisa kobulawayo u-Inspector Bednico Ncube ugcizelela amazwi kaVyton.
Ama-armed robbers la ngabantu abahlala phakathi kwabantu abalocal abayaziwayo abantu abethu abafowethu. So sibonga ukuthi ngokusebenzelana lo Zulu abaningi bakhona babanjiwe amakhezi amaningi more than 27 cases akliwe kodwa sigqugquzela uZulu kakhulu ukuthi aziripoteni abantu. Umuntu uma ngumakhelwane wakho uyabukwazi ukuthi uhlala njani kasebenzi kodwa uhlala ebuya lama-fridge endlini etshintsha izimali etshintsha izimoto etshintsha abangane. Tshelana amapholisa zonke lezo zinto sibabuze ulapho ukuthi usitshele futhi ungakhuluma uthi ngobani ufihle ibizo lakho ngenxa yokuthi ungaripoti umakhelwane sungahlala nzima.
U-Inspector Ncube uyaphambili ekhuza izigebenga ezibamba inkunzi ukuthi zizabakhalela insimbi kumbe uhlamvu luyakhala ekhanda.
Kodwa thina njengamapholisa we are saying we are hot on the heels of ama-armed robbers. Even laba abafisa ukuthi bathathe ama-chance bangene kuma-armed robberies, they should be warned. It's not a good business. Lizabanjwa.
Kumaviki asanda kwedlula amasela agqekeze kwesinye isitolo esithengisa utshwala e-Ascot adubula owesifazana obesebenza lapho wafa. Abamba njalo abathwele imali yezitolo zakwa-Choppies e-Parklands athatha amatrunk emali ayisikhombisa. Babuya bathatha imali kwinkampani ethumela imali yemkuru. Aphinde athathela imali njalo abamabhizinisi amancane abaningi kunye nokungenela izakhamizi betshontsha impahla. Amapholisa axwayisa uZulu ukuba aqaphele azilondoloze alimuke izigelekeqelezi. Ngimele Studio 7 ngobulawayo igama lami u-Ezra Chisa Sibanda.